Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Unkosikazi Joyce Mjuru webandla le National People's Party utshaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla le ZANU-PF. Uhulumende weBrithani usethume omunye wabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ayikhulumisana lenkokheli yeZimbabwe ngobudlelwano bamazwe la. UZulu uthi ukukhethwa kukamahluli weHigh Court uPriscilla Chikumba ukuthi abe ngumgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission akusuze kuguqule indlela okwenziwa ngayo ukhetho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zifuna ukuthi uhulumende ayekele ukubopha abantu bokuza ngaphansi kohlelo lwe-Operation Fiela. Ikansili yedolobho lakoBulawayo yenza uhlelo oluza kwenziwa phakathi kwamalanga alikhulu olujonge ukuthuthukisa impilo kaZulu. Ulife Doc lamhla kuhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngokukhethwa kukamahluli weHigh Court uPriscilla Chikumba ukuthi abe ngumgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission. Tumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini wokuzilibazisa ekhasini lethu lele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapha 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.